Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Welamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 4 kumpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi amabhasi alokhe engavunyelwa ukuya kwamanye amadolobho ngaphandle kokuthi ethwala abantwana abaya ezikolo njalo elemvumo yokwenza lokho, kukanti labo abazathatha ithuba leli ukugadisa abantu mahlayana bazathathelwa imoto zabo bebotshwe. Ngolandela ukuvulwa kwezikolo ngomvulo, iningi labantwana emaphandleni alifundanga ngoba libuyiselwe emakhaya ngenxa yokusilela kwamanzi, njalo labazali kumele bezilethele lamanzi.
Esikolweni phansi kwesanesitini njengafika khona abantwana baluthwana zuye babuye ngendlela yokuze ngabakagresive, njalo ngithola ababalisi ababili ngilamala ngamathathu lokhu ngihamba njeafika esikolo njengoba ngisheya ngikhonaphana esikolo lababalisi abangithuka kuphela.
Isixoxalo Madlela Sikhobokhobo ngosizo oluqoqelwa umculi uSikhosana Buhlungu ukuthi akhe indlu, njalo siza kuza uSikhosana ngokwakhe ekhuluma ngodlala Ntethe obikwa elokhu esidla uBhedu.
Bathi bazoshana inkomo lapho ngicinga khona kwasizo ngu-5 izinkomo, so into enhle kakhulu. Sithanda ukubonga abantu bakithi ukuthi bamphakamele uSikhosana engeyilutho. Yibo phela ubuntu lo, yibo phela ubuyithi lo, ukuthi kumele vele sihambe sihambe sibamba singabantu ibe yimbumba sikhulume ngazwini.
Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa kuwona lo umsakazo. Amapholisa athi amabhasi alokhe engavunyelwa ukuya kwamanye amadolobho ngaphandle kokuthi ethwala abantwana abaya esikolo njalo elemvumo yokwenza lokho, kukanti labo abazathatha ithuba leli ukugadisa abantu mahlayana bazathathelwa imoto zabo bebotshwe. Embikweni owethulwe namhla, amapholisa athi lokhu ngezinye zeziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 lokunanzelela ukuthi abantwana befika bevikelekile ezikolo. Kulandela ukuvulwa kwezikolo ngomvulo, iningi labantwana emaphandleni lithi alifundanga ngoba libuyiselwe emakhaya ngenxa yokusilela kwamanzi okusebenzisa, njalo labanye ababalisi bengekho emsebenzini. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngocweleyo.
Izikole ezivalise seGaranyemba ngezinye zezikole ezansemandebeleni ezibhekane lodubo lokusilela kwamanzi okudala ukuthi zingavulwa ngomvulo lapho abafundi bebuyela esikolo. Imbiko esiyitholile veza ukuthi abazali besikolo semfundo yaphansi eGaranyemba balomlando okudinga amanzi bawase esikolo ukuze abantu babo bageze izandla, kodwa abasakwenelisanga lokhu. Ukhansila walindawo mnumzana Miklas Ndlovu uthi lukhulu udubo lwamanzi esigabeni sabo.
Kwa-13 udubo lwamanzi luphezulu okunye okumangalisayo. Kule ndawo eziningi ezivele zingelawo amanzi, silabo ndawo ezinjengabo Nsimbi leziyana kathesi kuphose kwabangcono lonyaka ngoba idabani sakhele i-Sandy Dam lalaphana kuboswanjana akhiwa ama-Sandy Dam, kodwa udubo lukhona kakhulu ewadini yethu. Ungakhangela izikolo ezinjengabo Garanyiba Primary School ngomvulo sesilekile ukuthi sivulwe ngoba vele kasi la isifosi yaso yamanzi.
Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi Stezi uthi kube liphutha ukuthi izikolo zivulwe ilizwe livaliwe nge-lockdown ngendlela kuyanqabela kumemetheka ngomkhuhlane we-COVID-19.
Esikunanzelelayo ukuthi ababalisi babuyile, abanye njalo ababuyanga mhlawumbe ngesizathu sokubana i-intercity travel ban yezimota zokuhambisa ilokho ikhona, njalo kulebesabela ukuba igcikwane lingabuya limemetheke ngamandla ngoba izikolo zangapha ngamandla zasemakhaya azange zilungiselelwe ngokwaneleyo ngendlela yokuthi zihlanzwe kanti njalo lababalisi baphiwe lokho kuthiwa ama PPEs abantwana balungiselelwe ukubana bazuze ama mask ukuze bazikeleke kuleli gcikwane
ngaphandle kokuswelakala kwamanzi ababalisi bebengekho emsebenzini okubangele ukuthi abafundi bayiqhuba isikhathi nje kuthi umnumzana Credo Mpiri wamatobo
esikolweni phansi kwasekwesanesi ngengafika khona abantwana balutshwana siye babuye ngendlela yokufuze bebe ngaba-aggressive njalo ngithola ababalisi ababili ngilamalanga amathathu lokhu ngihamba ngisiyafika esikolo njengoba ngichika ngikhonaphana esikolo nababalisi abangu-2 kuphela so angikwazi imbangela nkuyini vele kule problem ezikolo la ababalisi abakho ezikolo ngingazi ukuthi kuhamba njani baku-strike
amazwi la asekelwe yisakhamuza kokodlwayo umnumzana Ntando Ndlela yena odwa abanye abafundi abayanga esikolo ngenxa yezizathu ezijiyeneyo
ngithi lapha esingaphosi izikolo kuthiwa sezivuliwe kodwa ngeqiniso ngeqiniso izikolo kazivulwanga iningi labantwana bavele bona mabayi esikolo abantwana abaningi abangamankazane kakhulu abanye sebengabazithweleyo lakhona okho kwenziwe nguhulumende ukungujuma abazali ukuthi kuthiwa izikolo sezivulwa khonapho khonapho abazali abazilungiselelanga ukuba babhadale imfanelo zabantwana besikolo
umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana lamantombazana Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Ngiwani uthi ofisa ababalisi babelwa nembeza bafundise
abantwana besebelimala icharacter yabo belimala lokuthi nje ikusasa yabo ibisilimala kuhle sibe ukuthi izikolo zivulwe ende siyakuthakazelela unembeza kambalisi uhleze khona njalo umbalisi ngumuntu othanda ukuthi ngawo uba lamazi samahle so grade 7 teacher abavulileyo sekusiya ngokuthi yena vele uteacher unembeza wakhe unjani bakhona sibili abafundisayo bakhona abanye abawayawayayo
umnumzana Dawungana Ndoro esikhulumele ugatsha lwezemfundo uthi ningi lababalithi likhangele lokuthi libuyele esikolo ngomvulo lapho sokuvula bonke abafundi kodwa umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe kwaBulawayo umnumzana Vusimuzi Mahlangu uthi ababalisi abayindawo ngoba bengelayo imali
uviki yona ledluleyo abafundi bebebiselwa emuva ngenxa yokuthi kakulababalisi abangabafundisa kungakho thina njengenhlanganiso yababalisi emela amalungelo ababalisi ke sesikhuthaze ababalisi kakhulu amamembers ethu ukuthi ke bangayi emsebenzini ngoba uhulumende akakathathi isinqumo sabo kumbe izikhalazo zabo ngendlela ekhangelele ukuthi ayenze ababalisi bakhangelele ukuthi uhulumende abanike iholo elingabaphilisa
abafundi basalele emuva ezifundeni zabo kulandela ukuvalwa kwelizwe kwe-lockdown ukuze kunqatshelwe ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 okungabangela ukuthi bengaqhubi kuhle kumhloliso yabo lonyaka njengalokho kwenzakale enyaka enye ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube
siyabonga Albert ngusenjalo ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi ngokutshona kwelanga layizolo abantu abangamakhulu amabili letshumi lantathu 213 bahlaselwe ligcikwane le-coronavirus lona elibulele abayisithiyagalolunye lokho kukhuphule inani lasebahlaselwa yileli gcikwane elizweni selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo la kwedlula inkulungwane elikhulu 125.3,000 labulala abafika inkulungwane phose ezinye lengxenye yayo i-4.4,000 asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela leli gcikwane sebesedlula izigidi ezimbili i-2.6 million. Isikhathi yamabandla ezombusazwe ilungiselela ukhetho lomnyaka ka-2023 okhankasela ukuba umholi webandla lezapho umnumzana Bernard Magogo ongusakhulayo uthi usenqobe ezigabeni ezinhlanu phakathi kweziyisithiyagalolunye ibandla leli likhangelelwe ukuqhuba umhlangano walo omkhulu we-Congress ngenyanga ezayo lapho okuzakhethwa khona umholi walo ozancintisa kukhetho lokudinga umongameli elizweni uMnumzana Magogo uthi uzaqhuba umhlangano wakhe omkhulu weRally mhla ka 19 kuyona le inyanga ngesikhathi iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 zibuyisela emuva umkhankaso wabo.
Abantu bangisapota dade, abantu bangisapota sibili. Sikhuluma nje out of 9 provinces sengiwine 5 provinces and then amanye ama-candidates amabili awine kuma-province 2-2. Inkinga kuphela esihlangana layo ukuthi i-COVID-19 regulations yizwe sesizibamba bile kunzima uhamba. Into yokuqala sebesikwazi ukuthi uhulumende usibheke ngelihlo likakhosi okokuthi singake siphambanise mhlawumbe singabona sesigwaqa imbiza ebilayo ngolimi and then sibe sesikhangela njalo ukuthi siyabe sesaba ukulimazisa abantu ngomkhuhlane wobhubhane. Ngakho ke into esesiyenza thina sesisabalalisa imbiko kumalunga ethu ebandla sisebenzisa sa esingathi social media lezinye indlela kubo WhatsApp kubo Facebook kubo internet and as we are speaking ngizabe ngilayo iRally electronically mhla ka 19 September sizakwenza ke lokho sikwenze kwenzakale. Baningi abantu asebengethintile, abanye banithinte emoyeni, abanye bayafisa ukuthi bambone njengamehlo bakhulume lami baxoxisane lami ngemva kokubona imbiko engiyithumelayo isikhuluma ngokumanyana kwabantwana beZimbabwe. Njalo sesikhuluma esingathi ngesilungu yirevolution entsha ngoba igeneration inye la yinye kumele ilwe eyayo irevolution eyethu irevolution is an economic revolution. Sibona abantwana beZimbabwe basabalele bandawo ezithiyeneyo basemazweni bangaphi nangaphi, they are economic refugees baku exile economically ubuningi bakhona. Yebo bakhona abanye esingathi baku political exile kodwa ke inumber eningi iyedlula yilaba baku economic exile. Abantu abaningi baphangisa ukuzwisisa lanxa bengasomalunga ezaphu bayasekela uzwe besithi ukuthi fuqa fuqa, abanye bayambuza njalo uzwe besithi okwakhathesi ungafunani ukuthi uncedise ku campaign yakho. Kodwa ke hayi, ngifuna usekelo lwabo kuphela kuze kufike isikhathi ukuthi sazi ukuthi lo ngubani, lo ngubani ngubanyana ngozibanyana, ngoba esikwesaba ukuthi mhlawumbe uzagijima uthi hayi bakhona abangincedisayo kanti inhlanzi isidle iwemisi. Sicele isivuthwe yazi yabola, yikho sizama ukuthi sikuvikele lokho.
Sesiqhathanisa ibandla lezapho namanye amabandla avele khona, ungathi lona lilamathuba amaningi yini ukuthi lingamisana lelezana uPF?
Izapho yona iNational Party isikhangelela iMathebeleland, sikhangelela iMidlands, sibe sesikhangela amaprovinces akuNorthern Region. Silawo amathuba kumaprovinces wonke wona la. Into ekhona dadewethu ukuthi yona izaphu lokhe saphuma kuUnit Accord kade lokhe sithule besinganiki that enough challenge ngendlela ezithize ngoba besisakwa besenza okuthiwa yifoundation digging besisafaka amaplanka phansi sifaka izitina lodaka oluqinileyo phansi ukwenzela ukuthi nxa sesisukuma sisukume silesiqubu esikhulu kakhulu. Yikho ke sesisithi hayi ifoundation isileyiwe down isibekiwe, osokusele ke kathesi sokufuna ke ezigijimayo yithi sesikhona esigijimayo sizimisele ukwenza loba yini okuzasikhulula kusikhiphe kulolu daka esikilo. And thina nxa sesiqhathanisa lamanye amabandla sibone ngani silamathuba amaningi kakhulu ukuthi izanu siyigenqule. Ukhumbule ukuthi izaphu yona yilo ibandla lakuqala lokufeza impi yenkululeko, njalo yilo eliyivivinyileyo impi yenkululeko kwaze kwafika ekugcineni. Labo abayivivinyileyo impi lebalwa lonke silabo abanye bakhona. So okutsho ukuthi khona ama game changers silawo. Izanu ibi vele yoni kangelele kuma wo veterans ukuthi babe ngama game changers. Maye lati silawa ama game changers angama wo veterans. Hayi sizazo sigengu. Yona izanu iyakwazi yikho kade ngafuna ukuthi ibandla lezaphu livuke lime ngezinyawo lithi kwathu. Kodwa ke hayi ukungafisi kwabo akusimisi ndawo. Thina siyaphambili.
Lo ngumnumzana Bernard Makoko omunye oncintisa ukuba umholi webandla lezaphu. Studio 7 ikhangelele ukuxoxa labanye njalo abazancintisa kusikhundla esifanayo kuleli bandla kusuku ezilandelayo. Lesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umeli weAfghanistan eKatar uthi igceke lendizamtshina eKabul selivulelwe ukwamukela usizo njalo abantu sebezenelisa ukugada indizamtshina kuleli gceke ngesikhathi esifitshane esizayo. Amandla amagetsi asebuyele endaweni eziningi edolobheni leNew Orleans eMelika njalo umeya walindawo uthi unkosazana Latoya Cantrell uthi ukhuthaza abantu abasuswa ngesikhathi sezulu lesikhukhula uHurricane Ida ukuthi babuyele emzini yabo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lichona njani zilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lomnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima.
Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi ngiyabonga kakhulu Chris, kuhle ukuxoxa lawe ngalesi sikhathi.
Ungasitshela ukuthi izanu sezomkhathi ukuthi zibone ukuthi umnyaka lo uyabe unjani, uyabe ulezulu na.
Hayi kukhanya sebehlolisisile ngemtshina yabo, bathola ukuthi nxa bethi bayaxwayisa basazisa ukuthi lo nyaka umkhathi hayi uzaba ngconywana, izulu la khona lizaba ngilokho esingathi normal and sebephinde babalisa njalo ukuthi bakhangelele ukuthi lingaqala nini, yisiphi isikhathi lapho kungani kuzokoma mbijana njalo njalo. So engingakutsho ukuthi hayi kukhanya lonyaka abalimi kasilungiselele nini, ngoba kukhanya izulu la khona liyathembisa
ngesikhathi lesi. Ngawaphi amacebo ongawacebisa abalimi ikakhulu abafuyayo?
Chris, kubafuyi abafana lami sisiya esikhathini esiqakatheke kakhulu. Kulaba abafuye imbuzi ngendaba yokuthi izulu belinengi kakhulu ngomnyaka ophelileyo, imbuzi zethu eziningi zilandelwe esingathi later than normal, so kathesi imbuzi eziningi ziyawawisa amazinyane. Kuqakathekileke ukuthi ngoba ziwawisa ngesikhathi kusomile ukuthi sinanzelele ukuthi onina bayehlisa na ndamazinyane ethu athola uchago kweneleyo lokuthi onina baphilile, ngoba imbuzi eziningi ezizala ngalesi sikhathi esebusika ikakhulu nxa zingatholanga kuhle ukudla ziyagcina zisehlile ukuthi zikhulise amazinyane ngoba kasuthi. So ngithi ngiyabaxwayisa abalimi ukuthi benanzelele kakhulu ikakhulu lezi izifuyo ezimithiyo. Enkomeni inkomo eziningi zivama ukulandelwa khonapho ngo-December January, so lakhona-ke sesikhangelela ukuthi kusiya kuyona linyanga esesikiye uSeptember eziningi sezizaqala ukuwisa amathole size siyefika ngo-December. Lakho-ke kasinanzelele inkomo ezimithiyo, sinanzelele i-body condition ukuthi zigcwele ziyasutha, ngoba inkomo engaphilanga kumbe esichaywe yini indlala iba le nkinga ezinenxa izama ukuyisithole kumbe njalo ukulikhulisa. So ezifuyweni kasinanzelele nini kakhulu ukuthi sigcina kakhulu lezi nkomo ezimithiyo kumbe imbuzi zethu ezimithiyo.
Bona abalima izilimo ke kuyini ongabatshela khona ngalesi sikhathi?
Kulabo abalima izilimo khathesi isikhathi esiqakatheke kakhulu ukuthi kufanele ukuthi kuthunquthule emasimini. Ngamanye amagama yisi sikhathi okumele senze ngaso i-land preparation. So ke kuqakathekile ukuthi siqalise ukulungiselela emasimini indawo ezifuna ukufaka umquba. Kufanele ukuthi uqale kathesi umquba okhona ukuthi sibe sifaka laba abazakwenza ukuthiwa ngugajompo kumbe abazakwenza ifumvutsa. Kuqakathekile ukuthi balokhuze baqala ukugebha amagodi.
Lo ke bekungumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, ebesixoxa la kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sexoxa loNkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise, sicubungula okuphathelane lezemfundo ngesikhathi izikolo sezivuliwe.
Uhulumende ngabela xa ekhangela ukuthola unemthetho yokuthola imfundo kumele ibe ngamahala. Kumele uyetho kakhoka lokuthi abantu abangabaxosha babangasukuzo nxa kungaqhatayo. Kodwa kulokho izikolo ziyakweqa yabo wathethe amarikhwesti amasithathu etholakale lapho ukuthi banika khona ukuthi bathenge. Futhi usebenzise ijaden ulikhethi kuko eliyi-one kumele abhale ekuyofondini ukuthola abantwana babanaishoko kayikho.
Inhlanganiso yakho ingathini ngalabo abantwana ababhala imihloliso kathesi? Bona ikusasa yabo injani? Sazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise, ebesixoxa layo kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazane esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke. Abantu belokhu besukumela phezulu ngenzamo yokuncedisa umculi uSikhosana Buhlungu ngokumakhela indlu yakulezi nsuku emzini wakhe eGwamba eNkayi, njalo sebenelise ukuqoqa impahla zokwakha, imali lenkomo. Lokhu kuvezwe ngumculi ongumlingisi njalo engumahlekisa uMothusi Bashimane Ndlovu, owazakala ngokuthi uMadlela Sikhobokhobo, onguye ophathisa uSikhosana ngenhlelo ezifana lokucindezela umculo wakhe estudio ephathisa nalabanye. Asizweni ingxoxo esiqhubelayo.
Hayi, sibonge kakhulu. USikhosana ngicabanga ukuthi singathi seyi-people's project. I-project yabantu, i-project abantu abathi beyikhangele bafisa ukuthi bangalula izandla bamsize. Ukuqala kwale project yokutshaya izimali kuqalwe ngabantu kwenye group enabantu bakithi onodumo, ogupta nabomzaca nabo sisethule beyikho bathi hayi thina sifuna ukuqala lo msebenzi wokuthi sikwazi ukwakhela uSikhosana umuzi sikwazi ukumlekelela so sengingatsho nami ngokujabula ngithi hayi ngithe ngikhangela ngabona hayi ukuthi umuzi uzaphuma impela ngoba sikwazi ukuthi amaphepha akhiphe ukuthi umuzi wakhe awukho esimweni esiright and ngokwempela ngokweqiniso mina ngahamba ngafika emzini wakhe awukho right awukho right neze so bathi bazoshana inkomo lapho ngithenga khona basezingu-5 izinkomo so into enhle kakhulu sithanda ukubonga abantu bakithi ukuthi bamphakamele uSikhosana engeyilutho yibo phela ubuntu lobo yibo phela ubuyithi lobo ukuthi bekumele vele sihambe sibambane singabantu sibe yimbumba sikhulume ngazwilinye ye abafuna ukusiza bangaxhumana nomfowethu uZenzele Ndebele abaningi bayamazi lapha kuma-social media bangaxhumana naye whether umthola ku-Twitter whether umthola kuphi kodwa nenamba ngizolipha ukuthi mhlawumbe niyifake lapho nguye obolekayo imali yezo ukuthi mase zikhona sigijime sikwazi ukumlungisela uSikhosi sikwenze konke
uhamba njani ngomculo lo othi dlala ntethe njalo ulokhe uthakazelelwa yini ngabaningi
ukuthi ma ungahamba ku-YouTube uyekhangela ama-views kaSikhosana into engakaziyenzakali within a very short period of time uSikhosi useku-50+ ama views 50,000 plus ama views okutsho khona ukuthi abantu bayithakazelela ingoma kaSikhosana bakhona vele abaziphumisele ukuba ngama gatekeeper nabanomhobholo abantu bangafuna ukuvuma into enhle asithi ukuthi athande wonke uSikhosana hayi kodwa bawungamthanda umuntu hayi uvela uphume kungabi nendaba naye hayi ukuthi umshaye umphose ngamagade yikho lokho esingakufuniyo kodwa iningi lithi hayi sinayo uSikhosi siyakuzwa emoyeni phela ngoba umculo abantu kumele bawuzwe emoyeni not only ngendlebe so mabemuzi uSikhosana hayi sijabulile siyabonga kakhulu isizwe asiphakame isizwe sibambane size asikhuphuke siyabonga
Noel Madlela Sikhobokhobo ebesixoxa laye khonapha emsakazweni weStudio 7 uMadlela uthi abafuna ukunikeza uSikhosana abakwenelisayo bengathinta intatheli izindaba uZenzele Ndebele asebenza laye ukuncedisa uSikhosana ngomculo wakhe uZenzele Ndebele utholakala inkundleni zebulenjini ezivalisa iTwitter, Facebook kanye leWhatsApp kunombolo ezithi 773-103-267 sizaphinda njalo inombolo zakhe zikamakhalekhukhwini ngu-773-103-262 sike saxoxalo uSikhosana isiya kobulawayo ukuyarekhoda umculo othi dlala ntethe njalo wasithumezela umlayezo esevela khonale kontuthu
sayebonelasithasa kuthabela emsakazweni lasi ngomeni yakho lapho
zelezela manga phakathi komnyaka kaya, oka teni, mpana sikosi, umati, nizo mwundana, mwumtimba, mwuseka za wanza. Nitanda longe wa nisi. Mwundetu manguza, uyato nipa, lala ngeje.
Loge umculo kaSkhosana uthi dlala ntethe osubukwe ngabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amahlano i50,000 ebulenjini ve YouTube njalo uMadlela Sikhobokhobo uthi lokhu kukhomba ukuthi ngempela abantu bayakhwabitha lomculo ngoba usanda ukwethulwa. Hayi silugqaba lapha uhlelo lwethulwa namhlanje olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.